Imisebenzi isahluko sesihlanu. Kodwa indoda ethile, uAnania ibizo layo, loSafira umkayo, bathengisa indawo, yagodla enye yemali, lomkayo ekwazi yaletha ingxenye ethile, yayibeka ngasenyaweni zabapostoli. Kodwa uPetro wathi,
Anania, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho, uqambe amanga kumoya ongcwele? Ugodle ingxenye yemali yelizwe na? Lisekhona lalingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhliziyweni yakho? Kawuqambanga amanga ebantwini kodwa kuNkulunkulu.
Wathi uAnania esizwa lamazwi, wawela phansi wafa. Ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abakuzwayo lokhu. Insizwa zasuka, zamgoqela, zamthwalela ngaphandle, zamngcwaba. Sekudlule izibanga ezintathu kwangena umkakhe engakwazi okwenzakeleyo. UPetro wasesithi kuye,
Ngitshele ukuba ilizwe lilithengise ngokungaka na?
Wathi,
Yebo, ngokungaka.
Wangkhona uPetro wathi kuye,
Kungani livumelene ngokulinga umoya wenkosi na? Khangela, inyawo zabambele indoda yakho zisemnyango, lawe baza kukuthwalela ngaphandle.
Khonoko wasewela phansi ngasenyaweni zakhe, wafa. Insizwa zangena, zamfumana esefile, zamthwalela ngaphandle, zambela phansi kwendoda yakhe. Ukwesaba okukhulu kwehlela lonke ibandla labo bonke abazizwayo lezi zinto. Wenziwa izibonakaliso lezimangaliso ezinengi ebantwini ngezandla zabapostoli. Babenhliziyonye bonke ethulini likaSolomon. Kodwa kwabanye kwakungekho olesibindi sokuzihlanganisa labo. Kodwa abantu babebahlonipha kakhulu. Wengezelelwa kakhulu abakholwayo enkosini, abanengi abesilisa labesifazana. Baze bakhuphela phandle emigwaqweni abagulayo. Bababeka emathaleni lemacansini ukuze kuthi lapho uPetro esiza isithunzi sakhe nje sibasithe abanye babo. Abantu abanengi abavela emzini ezimelezele iJerusalema babuthana beletha abagulayo abangenwe omoya ababi basiliswa bonke. Kwasekusuka umpristi omkhulu labo bonke ababelaye abangabehlelo labasaduzi bagcwala umona. Bababamba abapostoli, babafaka entolongweni. Kodwa ebusuku isithunywa senkosi savula iminyango yentolongo, sabakhupha, sathi,
Hambani, lime ethempelini, likhulume ebantwini wonke amazwi alokhu kuphila.
Wathi sebezwile lokhu, bangena ethempelini emadabukakusa, bafundisa. Wase kufika umpristi omkhulu lalabo ababelayo. Babizela ndawonye umphakathi wabo bonke abadala bako-Israyeli. Bathumela entolongweni ukuba balethwe. Kodwa kwathi amanxusa efika kawawaficanga entolongweni, abuyela emuva abika athi,
Intolongo siyifumene ivaliwe, iqinile, labalindi bemi eminyango. Kodwa sesivulile, kasificanga muntu phakathi.
Wathi ukuba induna yethempeli labapristi abakhulu bezwe lamazwi, badideka kakhulu ngawo, bamangala ukuba lokhu kuzacina ngani. Kwase kufika omunye wabatshela wathi,
Khangelani, amadoda ebeliwafake entolongweni, emi ethempelini, ayafundisa abantu.
Yasiphuma induna lamanxusa, baya, babathatha, bengababambi ngamandla ngoba besaba ukukhandwa ngamatshe ngabantu. Sebebalethile babamisa phambi komphakathi. Umpristi omkhulu wababuza wathi,
Salilayisisa ukuba lingafundisi ngebizo leli. Kodwa, khangelani, seligcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu. Liqonde ukwehlisela igazi lalumuntu phezu kwethu.
Kodwa uPetro labapostoli baphendula bathi,
Simele ukulalela uNkulunkulu kulokulalela abantu. uNkulunkulu wabokhokho wamvusa uJesu elambulala ngokumphanyeka esiphambanweni. yena uNkulunkulu wamphakamisela ngakwesokunene sakhe abe yinkosi lomsilisi ukuba anike uIsrayeli ukuphenduka lokuthethelelwa kwezono. Thina singofakazi balezi zinto kanye lomoya ongcwele uNkulunkulu amnike labo abamlalelayo.
Wathi bona sebezwile lokhu bathukuthela bafuna ukubabulala. Wasekusukuma umfarisi othile emphakathini uGamaliyeli ibizo lakhe, umfundisi womlayo ohlonishwa yibo bonke abantu, walaya ukuba amadoda akhutshelwe phandle okwesikhatshana. Wasesithi kubo,
madoda ako-Israyeli, qaphelani kulokhu eliza kukwenza kulaba bantu. Ngoba ngaphambi kwalezi zinsuku kwasuka uTewuda wazitshaya umuntu omkhulu amlandela amadoda angaba ngamakhulu amane, kodwa wabulawa. Wathi labo ababemlandela bachitheka baphela. Emva kwakhe kwasuka uJudasi waseGalile ensukwini zokubalwa, wahola abantu ukuba bamlandele, laye wafa, lalabo bonke ababemlandela bachitheka. Ngakho ke ngithi kini, dedani kulaba bantu, libayekele, ngoba uba leli cebo lalomsebenzi ungowabantu uza kuchitheka, kodwa uba ungokaNkulunkulu kalikuba lamandla okuwuchitha, funa lifunyaniswe lingabalwayo loNkulunkulu.
Basebemvumela, sebebabizile abapostoli babashaya babalaya ukuba bangakhulumi ngebizo likaJesu, babakhulula. Ngakho basuka phambi komphakathi bethokoza, ngoba babefanele ukudunyazwa ngenxa yalelo bizo. Insuku zonke ethempelini lasekhaya kabayekelanga ukufundisa lokuchumayela ngoJesu ukuthi unguKristu.